Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-8 Ngcwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, basele bebambe owaphansi abanye ngokunconywa libandla lezanu-PF kukababa owadlwengula untombazana oleminyaka elithumi.
Kuyisimanga esikhulu kwabagande ukuthi nxa sibona umuntu owabandakanyeka emacaleni afana lokudlwengulwa kwabantwana kube umuntu esesimbola eseku-forefront esegijima esenza izinto ezitshengisela ubukhokheli belizwe.
Ibandla le-MRP lithi alifunakali elizweni okokuthi liyaswela lamahhofisi okusebenzisa ngoba abanini bawo besesaba ukuwalagisa.
Ibala elithi mthwakazi kwasekuthiwa yimhlamba khona thina singabathwa abathwa boqobo. Sinjenje namhla umthwakazi uya i-MRP iwedwa umthwakazi libala lakithi yithi abathwa singumthwakazi.
Owaxexebuka kubandla le-MDCT waya kubandla le-ZANU-PF unkosazana Lindiwe Maphosa uthi uyazisola ngokungayi kuZANU-PF masinya.
Iqiniso elihle Thandekile, into engizisola ngayo ikuphuza ukujoyina iZANU-PF. Lapho besikhona umuntu ubuvaleka amehlo ungaboni ubuhle obukhona emhlabeni.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Basele bebambe owaphansi abanye ngokunconywa libandla leZANU-PF kukababa owadlwengula untombazana oleminyaka elithumi. Ubobhi Magaza wagwetshwa ukuhlala iminyaka elithumi kodwa wakhululwa ngumongameli Mnangagwa esepike okweminyaka emine nje kuphela. Ekuphumeni kwakhe ejele watshela intatheli zindaba ukuthi ubonga uMnangagwa ngoba eluluju kuphela. Ngesishona wathi Mnangagwa uji osekuyisilogani seZANU-PF esibhalwe lezikipeni. Iphephandaba le-Newsday lithi iziphathamandla zebandla leZANU-PF zakhela ubaba lo indlu zamupha le mali zambonga ngokusungula islogan lesi. Kodwa omunye wabakade bethiwa bakhela indlu uMakaza umnumzana Dino Majakaire ulandule ukuthi nguye owakhela uMakaza indlu. Kodwa yena uMakaza ubonakale emfanekisweni sembuthanweni yebandla leZANU-PF evunule izembatho zebandla leli waphelela eqaqelwe ngabalandeli baleli bandla bemqakezela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Difa waJabibhango Dube.
Kuyisimanga esikhulu kwabagande ukuthi nxa sibona umuntu owabandakanyeka emacaleni afana lokudlwengulwa kwabantwana kube umuntu esesimbola eseku-forefront esegijima esenza izinto ezitshengisela ubukhokheli belizwe, kodwa yena engumuntu osaselokungcola okunje ngoba lecala lakhe leli wagcina nje sekuyikuzwela khona okwagcina sekumenza ukuthi akaphume. Okokuthi kathesi into efanele ukuthi ngabe ukhangelane layo kathesi yinto yokuthi ngabe uyabhotabhota ebazalini balabo bantwana babantwana laba bamntwana lo amdlwengulayo ahamba ayixolisa noma ayetshengisela ukuxola kibo labo bantwana noma kube khona izinto azenzayo ku-community ezitshengisela ukuthi uyazisola kulento ayenzileyo. Kodwa ke lokho esesibona ukuthi usevele wayeqa wagijima waya eqa umuqa sesimbona esephezulu khona ngale sekutshengisela sobala ukuthi kukhona okuningi okuyabe abantu abakufunda kikho njalo izinto ezinje ziyaguguzela abantu ukuthi ukuthi bayenze izinto ezimbi bethembe ukuthi kukhona lapha sebengahamba bayicasha khona.
Manje ngokubona kwakho ukhonokho okwenzakalayo akusoze kubangele na ukuthi abanye abantu bengavoteli ibandla lezanu PF kumbe bazaphonga uvota ngoba belithanda ibandla leli?
Nxa sekubuya endabeni zevote angiboni ukuthi lokhu kungenza umehluko omkhulu kakhulu, kodwa ke ngaphandle kwezihlobo lalaba abahlobene lomdeni omntwana lo onguye wadlengulwayo, yibo asebengaba lomthelela thize ukuthi ikakhulukazi esigabeni zabo khona lapho abavela khona lakwabanye nje abahlobana labo abalwazi udaba lolu ukuthi lwahamba njani, yikho sekungagcina kusenza ukuthi abanye bakhona maqhele kwiZANU PF. Kodwa-ke abavele bengabalandeli beZANU PF angibona ukuthi bengahamba kube khona ukudeda noma ngithi ubuyele emuva behlehliswa ludaba lwakhe lubaba. Kodwa-ke lubaba njengoba engubaba engumuntu omdala obefanele ukuthi atshengisele indlela yokuziphatha, atshengisele indlela yokuthi ungumuntu osetshintshile okungakanani andubani ukuthi avele ayeqeke kuma khona le msamo. Kodwa-ke nxa sesibuya kumavoti, hhayi angibona ukuthi kukhona okuza belutshintsho kuZANU PF. Abaloko bengabasekeli beZANU PF bazaqhubeka bengabasekeli beZANU PF, iloba lubaba ukhona noma kekho.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabhi Pango Dube ohlaziya izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwelebhilitane. Kunjalo nje ibandla le-MRP lithi alifunakali elizweni okokuthi liyaswela lamahhofisi okusebenzisa ngoba abanini bawo besesaba ukubalagisela. Leli bandla lithi lehluleka lokubuthanisa imali yokubhadalela amalunga ukuthi ancintise kukhetho. Ngalokho lenelisa ukuncintisa ezigabeni ezintathu kuphela kukhetho lwamalunga edalele ephalamende, laba ngamachumi ayisithupha kukhetho lwamakhansila. Sixoxele siphathamandla saleli bandla kugatsha lwemelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Kandelawe uyazi ukuthi wekos MRP goes matepeleland. MRP has managed to influence things without any finances or any office holding any public office. As it is nje abantu bayesaba even ukuthi besirentise amahhofisi eZimbabwe. So i-situation for MRP on the ground is very difficult. Even labantu bakithi to accept it, they know bana sikhuluma iqiniso and abantu abaningi bafuna ukubukela kuze kuthiwa i-MRP sesidingi MRP. MRP achieves successes without elected office. Ibala elithi Mthwakazi wasekuthiwa yinhlamba khona thina singabathwa abathwa bogqobo. Sinjenje namhla uMthwakazi uya i-MRP, iwedwa uMthwakazi libala lakithi, yithi abathwa singuMthwakazi. All these are efforts our MRP with isinjalo singela mali. Yikho esutsho ukuthi sithi iqiniso thina lizasala likhona loba thina sesahamba.
Lo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi, isiphathamandla sebandla le-MRP kugatsha lwemelika. Kolunye njalo udaba lwezokhetho, owayesiphathamandla sebandla le-MDCT unkosazana Lindiwe Maphosa osekubandla leZANU PF uthi uyathokoza ngenhlelo zaleli bandla, njalo umhlangano werally oqutshwe enkundleni yePhelandaba Stadium eGwanda izolo ugcizelele ukuthi wathatha inyathelo elifaneleyo ngoba ibandla elibusayo liyagcwalisa izithembiso zalo. Unkosazana Maphosa wayesiphathamandla sebandla le-CCC engakayi kubandla le-MDCT ulilunga lephalamende elimele iMatabeleland South, njalo ngumgcinisihlalo wekomiti ebona ngezemfundo ephezulu kuleli dale. Kungxoxo wayiqhube losithandekile Mhlanga weStudio 7, unkosazana Maphosa uqathanise ukwenzakala kubandla leZANU PF lakumabandla aphikisayo.
Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, ubesesililweni sikathina Shishitsunga, wabulawa ngeviki ephelileyo ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU PF. Bekugcwele amalunga ebandla le-CCC, izihlobo labangani esilulweni lesi eHarare. UChamisa uthe abantu badabuke inhliziyo ngokubulawa kukaChitsunga.
Tinofamba tiri munashi, bazinu zedu tinashi, tinoprovokwa takaurayirwa ngonenyuwe paHarare neZanupier mumba makunangabva mubhedhuru make kumba kwake ikweko hanya kana kuti bufu ndakapota ndaurawa zvamunoziya nekuti kwamutare
thina silandela iziqondiso zikankulunkulu sonke isikhathi bayasiqala basitshaye benze konke okungekho emthethweni sibebulele uthinashe babulala umbongeli Ncube egumeni kamnangagwa ekhwekhwe akulanto abayenzayo lami ngaphosa ngadutshula mtari akulalutho olwenziwa ngalokho uthinashe ukulwe mahlayana siyakwazi akufeleyo siyaxolisa kumdeni wonke ngokwenzale kuthinashe
omunye wabakubandlaleli unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa uthi eleZimbabwe lilahlekelwe liqhawe lamaqhawe uthi akumelanga abantu befele abakusekelayo ikakhulu ezombusazwe.
Someone has lost their dad, someone has lost umntanabo ongumfana, someone has lost umfo wabo ubhuti wabo. Lathi we've lost a change champion. Kuyethusa, kuhlasimulisa umzimba. SingamaZimbabweni ngibone ngani itolerance yethu kumele ifike lapho ukuthi siyavumelana, ukuthi asivumelani ngokwepolitics kodwa siyakwazi ukuphilisana. So abeqembu leZANU-PF kumele bakufunde lokho, kuqale khona kupresident wabo umnangagwa abafundisa abantu bakhe ukuthi mele ube le tolerance. Omunye lomunye ulelungelo lokuthi akhethe iqembu lombusazwe afuna ukulisapota.
Umnumzana Mlungisi Moyo wokubandla leZANU-PF uyakusekela lokho.
Umuntu angathamaphathi wonke aze engenasifiso sokuthi kungaba nojakeza. Ngoba umongameli webandlela ebusayo verifile ukuthi yena not now asek not virus imessage vele ehamba layo. Kodwa uzathola ukuthi in any process awusoze uswele indumba sengavuthwayo kunkuqumba okuthi ningakuthi asenzeni lokho nawo uya nga. Nalaba bebandela ipikisayo nabo becela sibili ukuthi hhayi asivumelana nini sikhampeni ngokuthula ngulo nalo. Athengise ukuthi ibandla lakhe lona lilelani, athengise labantu abantu bangalithenga endolo hotsokatese. All le incident ekajaha lo incident nami engizwisa ubuhlungu kakhulu.
Kusenjalo unkosikazi Molifi umsekeli ophethe uhlangothi lukahulumende wawole Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe okuzwekazi le-Afrika utshele uBlessing Zulu we-Studio 7 ukuthi kukhanya ngani kalosuze luqhutshwe ngemfanelo ukhetho eZimbabwe.
I would like to recall that the president of Zimbabwe, President Mnangagwa, has said repeatedly that he wants his country to hold free and fair elections. And we believe that would be the best path to promote peace and prosperity in Zimbabwe. Unfortunately, we have seen a fact pattern over recent months.
Ngiyakhumbula umongameli Emmerson Mnangagwa esithi eZimbabwe lizaqhubha ukhetho olukhululekileyo. Siyakwazi ukuthi lokhu kungenza kube lokuthula eZimbabwe njalo lengqubekela phambili. Kodwa ukukhanya engani akusoze uhambe njalo. Lonyaka
legislation called the Patriotic Act was adopted, and in fact that legislation imposes restrictions on basic political freedoms.
Kubikwa ukuba kulabantu abanengi abakumabandla aphikisayo ikakhulu emaphandleni abathi bakhahlanyezwa ngamalunga ebandla leZANU-PF ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi.
Siyabonga Gibbs Dube, uxolo mayuyu zulukandaba seliphekona udaba lombuthano oyenzwe eGlenview lapho kade kulesililo selunga lebandla le-CCC elibulewe ngabacathangela ukuthi ngabe bandla leZANU-PF. Ingxoxo esiyenze lo nkosazana Lindiwe Maphosa sizalethulela yona kusasa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda
siyovota. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi oyengumphathi ntambo kahulumende umnumzana Sevia Kasukuwere usehambise uMongameli Mnangagwa logatsha lwezokhetho lweZEC emthethwandaba phezu kwenguquko yomthetho wezokhetho Electoral Act ethi yona kumele amavoti athunyelwa ngeposo afike kungakedluli amalanga amathathu kuphela hathi amaviki amabili njengalokhu kade kusemthethweni. Kunjalo nje leli phephandaba lithi udaba lokuthi uKasukuwere avunyelwe na ukuncintisa kukhetho oluzayo luzahluzwa lamuhla emthethwandaba weConstitutional Court. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilo daba lokuthi umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa ucebise uMongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi angazaqhubeka ecitha igazi. UChamisa ubekhuluma esililweni selunga lebandla lakhe uTinashe Chitsunge obikwa wagangadwa ngabalandeli bebandla leZANU PF elokijini leGlenview eHarare. Manje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele emsakazweni kaStudio 7 linjani basakazi bethu. Hayi, siyabonga izindaba. Kusinye isikhathi kumadinga ukuthi abantu beke bebonise ukuthi uhulumende weZANU PF akumele ukuthi asekele noma ngapi umculi ngabantu engaseke engatholi ngisho usekelo kade sesibhedlela kola mithi yama-ambulance kola ma-ambulance inxa yeZANU PF. Abafuzi labo bensimbi zejona abafileyo angishabona ukuthi baswele i-ambulance, baswela ukuthi akuna dokotela ezibhedlela, baswele imithi ezibhedlela inxa yeZANU PF. Asimeni ukupromota uhulumende ohluleka njengowezanu PF bantu. Sidinge uhulumende ozalethela abantu inguquko, ozathengela abantu yonke into abayifunayo. Lo owezanu PF usehlulekile 43 years bantu. Akunzima, kunzima. Kodwa hayi abantu lonyaka kumele ukuthi bevote sibili benanzele ukuthi iZANU PF iyaphuma out. The chiwe ngawayo lo.
Eh, basakazi baka Studio 7, basakazi baka Studio 7, nabalaleli baka Studio 7. Ngiyalibingelela. Ngilokukhumbuza kumbe ngilokuxwayisa lo mfana, lo ndoda kumbe lo baba okuthiwa ngoWitness Dube. Ibalakala ikhuluma lele lokuthi nana iGugground kwakusilwa amazipra lamazanda. Hayi ngabo iphatha njalo indaba le, maye ngalalwazi kathule, ngabo thula maye ngalalwazi. Indaba ka-1983 eGugground ngamasocha akuthiwa i-50 Brigade ayebulala usapho lwamathebheleleni. So yena uma wayengakazalwa wathola leso story kumbe leyo ndaba ngaleyo ndlela ayithola ngayo. Hayi akadinge ulwazi ebantwini bemandebeleni bemathebheleleni bamtshele. Hayi engabo ikhuluma le ndaba yakhe leyo ukuthi kwakuyiza abantu abangalazikhali bebulawa ngabantu abalezikhali kwakuyizandla lezipra lokhu. Uchaza ukuthini lapho? Kalungise ulimi lwakhe lolo. Mina ngedwa nje ndithi kalungise ulimi lolo. Mina ngikhulumayo ngikhuluma ngapha etsholotsho ngidlula.
Gum 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 kwashelela. Oh. Hayi kwakubi. Kwenze njani emhlabeni? Bafa abafowethu, bafa abantu abami, bafa amadoda. Ingane nathi sokulokuqhakaza sikubona. Ithi inkulumo kaJobe, ifu okuliyeze liphela lihamba. Yebo uyaba naye umuntu ngalesi sikhathi uthole ukuthi sokuphelile. Sokuphelile uthi hayi umuntu benginaye lapho umuntu benginaye kanti ithi inkulumo yebhayibhili ifu liphela lihamba ibuye futhi ithi sitsha esihle kasidleli. Yebo ye abantu ngizama ukukhuluma ukuthi hayi singakhangela ukuthi abantwana bebesenzani ngoba kuhle lokwa bebekwenza ngoba bona okwabo bebekubhizinisi. Anginandaba nokuthi kumbe besiyachaya kubani iKatari kodwa sikubongayo ukuthi ababotshwanga abafelanga ebuseleni bafele entweni yabo abayenzayo lokhwana bekuyishow abayenzela ukuthi abantu bethi belandele izinto bezilandele kahle yebo ye uNkulunkulu uyakha uNkulunkulu athathe kubusisiwe umuntu mayesifa efela entweni yakhe kubi mayesifa efela ehlazweni ithi inkulumo kaDaniel 5 ngale 12:5 ngale ithi yona wonke umuntu oyenza izinto ezinye ezihlakaniphileyo uzaqama njengenkanye zesibhakabhakeni yezwa sokugqamile manje abantu abaningi bayakhala bathi hawu insimbi zezwane madoda kuhambe njani abantu bakomagabelana oh hayi isitshe sidle kazidleli siyabonga thank you
njani isitshe sezwane bengithi mina umonzi hayi vele sazithandabuzayo kwaloku usho yensitshe yena usakhangela ukuthi aphume or engaphumi isikhathi ningi lo wayekuzani lo muntu wayevezani kwaye zama ukuthi kwenye i-opposition ingabikhona so wazijungela izani njengako witness asekekuzani ukusho yensitshe yena uyaphuma zeke ngoba akengakabantu njengamanye ababantu ayekwabona kuthi ama-EFF kwe-ANC abantu ngebafunza imali kupolitics abantu abangalaziyo abangalanto yokwenza nje ezimbabwe so ngiyamangala mina ukuthi abantu ilizwe lingaka ukuthi umuntu ufake njengomphawu ufake ama-NPA ngo-3 kodwa sifuna ukuquma ilizwe phakathi kuyabe kuquma kanjani abantu ngidlanga amandla amatopoka-15
Sanibonani basakazi nabalaleli mina ngumehluli mathe sithi mayuyu ngomfowethu akalale ngokuthula mina ngisendaweni yenyama endlovu imathe inye awu shuwa ngothonsi
Studio 7 itshona njani badala njani hayi thina siyaphila kulo baba we-EFF Zimbabwe bekhuluma ku-Studio 7 esola iparty ye-CCC ethi opposition party eyisola kakhulu so ngizibuza ukuthi yena ma esola i-opposition party ethi yena uzamela abantu abenzele bonke engu-MP ubezizwa nje ukuthi ubekhuluma into ehamba njani njengoba lokhu laye uyi-opposition kumbe uyi-opposition eyizano laye futhi kumbe njani xa ezasola iparty ye-CCC ethi ayenzi kahle yena angaba iparty engu-MP uzayenzela abantu wayenzela abantu ngaphi imali yangikhona eyithatha ngapha anto uyabeyilanda kuyuhulumente siyayicela kuyuhulumente cabantu konke kona kana ukukhuluma bona bakwenzile bayizithutha yini abanye amaphathi labo bakhuluma ezinye izinto banganabacabanganga kakhulu abacabangi xa ethi opposition party le ekhona yena uyi-opposition efileyo kumbe engaphi ayekhuluma kanjalo andila uyi-opposition party layo balwisana lezanu PF embuso nto ngendlela eyenza ngayo umbuso ungazi ube ngu-MP ube ngu-MP ube ngu-council xa umnangagwe engafuni ukhipha imali asize akusize ona kumele ungu-MP kumbe wani kumbewani kumbeumu-MP wama-telecoms kumbe ngu-MP we-world life so nxa engafuni ukuthi alalele izikhalazo zabanye eza kazilalele izikhalazo ezinzidomele abantu bacabanga nxa bekhuluma engaphonge ukukhuluma ethusha nje kuphela ungakhala ama-councillors ama-councillors imgodi kufilini lani kufile uzalungisana ucouncil enevele imali yakhona icela khona le phezulu kube umnanga kwababusayo ezi zinto abakabazidunga amaqhoba niyabonga kakhulu okhuluma ngosifanda ngolokuswada
ye ngibingelele ku-studio 7 ye hayi siyaphila sihlobo zami siyaphila ngizothanda ukudlulisa nje inye into lapha okhulumayo ngugift sibanda laphana i-Alexander ngizothanda ukudlulisa nje enye inkulumo engathi ayisiphathi kahle singabantu bendawo laphana i-ward 10 endaweni yakombimba eplumtree kunesibhedlela esisiyakhileyo sihlobo zami isibhedlela lesiyakhwe yithi singumphakathi indawo lana yakombimbi ward 10 yonke lesahlanganisa imali impela sasiqeda isibhedlela lesana ayikho inesenti eyisikhala evela kugovernment kodwa khona manje mhlaka 17 ngizwe nje inkulumo ukuthi isibhedlela sana siyavula and into esiphatha kabi ukuthi uma sivulwa abaqhashwayo laphana abantu abavela empumalanga abasesishoneni into engasiphathi kahle lesana sicreatela amashona umsebenzi na cha sicreatela abantu abethu imisebenzi abancishwa imisebenzi igovernment yezana kuqhashwa abantu abajoyina izana kuphela yibo esisizwe kukhulunywa inkulumo noma singakabi nesiqiniseko sakho kodwa izinkulumo ziyavela zikhulunywa ngamahovet endawo laphana ukuthi abantu abangaphansi kwezana youth kukhona abazokuthola abazobhenefitha laphana kanti isibhedlela lesiya siyakhwa ngezana isibhedlela siyakhwe ngumphakathi uku-CCC ukumthwakazi Republic Party ukuyiphi party akufanelanga uvalelwe phandle sifanele sibhenefite sonke so ngicela ukuthi uma ngabe bezosizwa inkulumo esiyishoyo singabahlali balaphana bekhashe abantu bakuleya ndawo noma kungekho kube amanesi akuleya ndawo iwat ken kodwa kube amanesi aseplums ngicabanga ukuthi abantwana iplums yonke leyana ngeke iswele amanesi akhuluma isikhalanga kumbe isindebele abangasebenza laphana esibhedlela ekliniki leyana. Ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uhulumende welemelika usekhuthaze amasotsha ahluthuna umbuso kweleNiger ukuthi abuyisele umongameli Mohamed Bazoum esihlalweni. Inhlanganiso yezindaba eReuters ibika ukuba uhulumende welemelika wathumela isiphathamandla sakhe unkosikazi Victoria Nuland ukuthi ayekhulumisana lamabutho la ahluthuna umbuso kodwa waphenduka elengise izandla. Kusenjalo abadinga ukumela ibandla lama Republicans babikwa sebeqale ucothoza owayengumongameli umnumzana Donald Trump besithi akumelanga avunyelwe ukubusa njalo. Lokhu kukhangelelwe ukupha umongameli Joe Biden ithuba lokunqoba kukhetho oluzayo kutsho ezinye ingcwethi kwezombusazwe. Sixoxe lenye yalezi ngcwethi umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
UJoe Biden ukuwina angeke ayekele ukuwina ngoba ama-Democrats sengathi i-majority yabantu base-America abayithandi i-politics eyenziwa ngama-Republican, especially umuntu abamfaka phambili uDonald Trump owaphula imithetho eminingi yakuleli lizwe engupresident. So ama-Republican until baqondise i-situation yabo abalayo lo Donald Trump bakhethe i-leader entsha, ama-chances abo ukuthi bawine are very very slim against ama-Democrat. UJoe Biden lokho ukuthi usegugile, yebo siyakuzwa, kodwa umbuzo kumele ngabe abantu bayazibuza ukuthi uyakwanisa yini ukwenza umsebenzi wakhe. And masibona, thina sibona uJoe Biden enza umsebenzi omuhle kakhulu odlula amanye ama-president amaningi ake abusa lapha e-America. Ungakhangela i-unemployment rate ikulowest number eyiyona iminyaka eminingi edlula abo 50 years. Ukhangele i-recession adikhulunywa kuthiwa kuzoba le recession khona manje sokuthiwa hhayi i-recession ayikhangi ingathi izoba khona sokuzoba lalokhu asebekubiza i-soft landing. Ukhangele i-inflation uyithole uBiden ma ithatha over from uTrump idlalela kubo 9%. Kodwa manje useyehlisile inflation isiku 3% and kuyatshengisa ukuthi ama-policies akhe umnumzana uBiden ayasebenza and abantu abaningi bayakuthokozelela ukuthi bale misebenzi into zonke zihamba kahle, idola liqinile, i-America e-Ukraine isincedisa i-Ukraine, i-Ukraine itshengisa ukuthi ile chance yokuthi inganqoba against Russia. So konke lokhu izinto ezinhle kakhulu. So okokuthi ugugile lokho, I think abantu kumele bakhangele imisebenzi yakhe ayenzayo.
Alo ke ngumnumzana Dan Moyo, ingcwethi ecubungula izombusazo bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia ngapha kwele Melika.
Divayo
baba baba
niwa tiririvayo inotinda nibasa guru ramunotipa
inote
ungu vadzo
layo ke ingoma ye Studio 7 esiphiwa ke ngumnumzana umfundisi u Richard Moyo sigciba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje osilivalelisayo ngu Chris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini njalo ku www.voandebele.com masidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa silazo ezinye ntambama nsuku zonke ngo 7:30.